siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Fedi Dube owebhinga esinampande. Sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende.
Abantu baqaliswa kuthiwa bayanika ukudla, akuzange kube labantu ababakhulisayo but ukudla kwabuya. So bavukela khona abantu ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu but benikwa ama-7 kg. I-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg but qaliswa ukunika 7 kg. 7 kg ifana le-2 kg. So nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali, kusetshenziswa amagabha. Babecelile izikhali bathi bacelela kumavillage yotweka ama-weighing scales. Sabanika but akuzange kusebenze, bona badinga amagabha yiwo asebenzayo, amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters.
Kodwa ukudla lokhu kukahle kahle kuyini?
Ukudla okukhona umumbu nendumbandumba ama-cowpeas ne-cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela, kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu.
Abaningi bathiwe but babhalwa baba baningi kwasokuselektwa. Njengami mina ebhukwini letu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi kwathiwa bonke lababayezuza kwi-social welfare babhalwe but akulangitsho wazuzayo. Even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho.
Ye, kodwa balinika isizathu.
Isizathu bathi nxa ibizo lingekho, ibizo liphumile but inamba yakho ikhokhesi nxa ingazange i-apiye kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesile-3 months, kwathiwa hayi 3 months izabuye yimali, lizanikwa imali but imali yakhona iyabuye ivela nga. Uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi. Ngabe banika abantu engamayusa, abantu bazibonele bayazitshintshela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi, singaba lethemba but thina ku-ground. Ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo, umuntu esehofisini kuyathiyana lomuntu osemakhaya. Umuntu emakhaya kuyashiywa ngendlala abantu. Abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa, abantwana abancane abalemizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo. Anti yabo
umnyaka esesewungena kukhanya kunjani isimo sokudla lemasimini?
Izulu laline kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lokwamanye amahozi but osokunzima kathesi utshani sobutshile emasimini sobutshile. Akusela lutho, akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because kuthi inkukhu kwalandela inkomo kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo so kuyasiwa ngendlala. So abantu bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kulokuthi singenise ezomba ngazo. Ibe sengisithi ngesitonga bantu bakulindiswe bakhumbira tujatane ndaba inzala yakhona nimpati. New Year ngithi atangu na 2020 kubanga tulaba mapenzi ayindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhomena muchifuje sidinga wesingasinampani kulasa enzala salumbalo ngatujatane benzuma kusala nangukete nezawulakala.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Fedi Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami osithandekile mhlanga, ngikho napha eWashington DC.